VOA Ndebele.
Welamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ebuseni mhla ka 26 kuLwezi uqolongo lwesibili 2019 kuLwezi. Igama lami ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabhutsha ambalwa edlula ikhulu iningi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu.
Laba abazengezempilo bayatsho nje ukuthi umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala njengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali.
Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lilokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula entsha ebalisa i-$5 le-$2 yephepha kanye le-$2 yamatshe eyama-bond notes.
Ngafika kule ndwendwe ezesabekayo, abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali ayikabi khona. Abanye bathengisa ukuthi bazathiwa ama-$50 ngelanga, bebethi bona banika 200 angikwazi anikwa sikhathi bani ngoba ntengisika mina kwathiwa hhayi ngangcono ubuye kusasa. So udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kalukapheli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga ubikwa eseqalisile umsebenzi njalo ephatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owe-Monday briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Amabhutsha ambalwa edlula ikhulu iningi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale esebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu. Amabhutsha la abikwa esebenzisa umuthi othiwa yiformalin osetshenziswa emamotsha agcina izidumbu. Uthelwe enyameni ukuthi ingonakali ngenxa yokusilela kwamandla amagetsi asetshenziswa ukuqandisa izidumbu ukuthi zingonakali. Kodwa abezempilakahle bathi umuthi lo ulakho ukugulisa abantu ungadliwa okwesikhathi eside. Ingcwethi zempilakahle zithi umuntu engathenga inyama ebone ingahlalwa impokane yisibonelo sokuba iyabe ithelwele umuthi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, kulobu bobukhono sebusenzakala phakathi kwelizwe obokugcina inyama njengesidumbu ukuze ingonakali idlulele phambili isetshenziswe insuku ngensuku ezilandelayo. Lokho kubangwa ukuthi sekuswelakala amandla kagesi elizweni, sekuze kuletha abantu ukuthi benze into egange ngendlela eyisimangaliso. Kodwa-ke asingeke sibasole bebodwa laphana singakhangelanga imbangela, impande zalokho kungumbuso ongamanga kahle othetha amandla kagesi wenza ukuthi abantu baze baphile ngayona le ndlela asebephila ngayo.
Khona selikelezwa na ukubana abantu abadla inyama elemithi yona le balimali okunganani?
Asikahlangani lo muntu yena ngokwakhe esingathi usevele esibhedlela sebuyahlolwa ukuthi kungabe kunjani. Kodwa laba abazengezempilo bayatsho nje ukuthi into eyokugcina isidumbu, umuthi wokugcina isidumbu ngeke ungene esiswini somuntu uyeke ukulimaza umuntu, ngeke uyeke ukulimaza ingqondo, ngeke uyeke ukulimaza amaphaphu, ngeke uyeke ukulimaza isibindi, izinso kanjalo. Izitho zomzimba ziyalimala ngezinto ezinjengoba vele kakwenzelanga ukudliwa, kuyikhemikhali, ngokunjalo kuyalimaza. Kusho ukuthi abantu abaningi bazaba nemikhuhlane ekhona okwamanje kusenzeka beqeda ukudla, kumbe eza kuza phambili le kulokhu kusidla kancane kancane okunjalo empilweni zabo.
Wona khona yini amabhutsha eselizwile ukuthi asevaliwe ngodaba lona lolu ngoba sizwa kuthiwa eHarare asemaningi kakhulu?
Ye, bayakhuluma ukuthi liyana ibhutha iphiwe inotisi, kodwa bayakuphika bona laba bamabhutha bathi hayi azange senze into enjengaleyo. Uhulumende wethu inkinga yakhe usebenza kusensitha akavezi izinto ngokusobala ukuthi hayi nansi ingozi ngokuba uyakwazi ukuthi nxa ekhuluma ngalokho abantu bazakhomba ngakuye bathi bona hayi wena ngoba ngesona lesi simo ukuthi abantu bazibenza izinto ezigangeka ngaka kodwa ke ngabe bevinjelwa ukuthi bangathengise abantu abanjalo kuyabe kwenziwa into eqondileyo ngokomthetho ngokuba into esikhangelayo yingozi esebantwini abasuka bayethenga inyama akula mehluko lokuthi umuntu akuthengisele inyama yenja kumbe edonki kumbe ehashi akuthengisele sithi ngenkomo kumbe ngembuzi umuntu onjalo uyabe sona kakhulu okufanele ukuthi ajeziswe ngokomthetho kunjalo labantu abagcina imali besondla inyama ngokusebenzisa imali yokugcina imithi yokugcina izidumbu benza into egange kakhulu okungafanelanga yamukeleke yikuthi silo hulumende oqinileyo ukucindezeleni kodwa obuthakathaka nxa kusize ekuvikeleni abantu lamalungelo abo.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lulokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha ebalisa i-$5 le-$2 yephepha kanye le-$2 yamatshe yama-bond notes. Kodwa yena uhulumende ubikwa isithi uhlelo lwemali entsha lukhangelelwe ukusebenza njalo usaza kwethula imali efanayo elesilinganiso esiphezulu. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association uthi iningi lezakhamizi lilokhu lingakayibambi ngezalo izandla limali.
Akulalethu osolujijile ngokufaka kwemali entsha ngoba kade sesikhuluma nje mina ngokuhambile kangayiboni njalo ungahamba emabhange engafika emabhanga kuvikile esanda kuphela ngafika kule ndwendwe ezesabekayo abantu bahlezi phansi batshela ukuthi imali kayikabi khona abanye bathenjisa ukuthi bazaphiwa ama-$50 ngelanga ebhanga lapha ngingafika khona bebethi bona banika 200 kodwa ngananzela ukuthi vela amanamba akhona akhanya anile kuseni angikwazi anikwa sikhathi bani ngoba ntengifika mina kwathiwa hayi kungangcono ubuye kusasa so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili kaloku apheli ngoba ungafika lezitolo lapha ngengafika kwo-complex kwonkulumane lapha ama-price abo avele price elabili kule price ye-cash iyalichiphile iyakungela i-cash yakhona kuzosiba le price ye-swipe kumbe i-cocash iyabi phezulu mhlawumbe mhlawumbefaka umzekelo ke into enjengempuphi i-10 kg ngikhe ngibuza bathi 10 kg bayithengisa $60-something ngithe ze nsithi ngiyangikhokhesha bathi hayi ngikhokhesha sokuyi-$80-something so ngokunjalo ke ihlupho lolwalo lwemali lasivesi lalo kalukaphele engakwaziwe ukuthi imali abayiphrintile intuthwana kumba imali abayiphrintile iphumile futhi njengoba sasize kuthiwa besike seza kuthiwa amanye amabhanga amabili kade qanjiwe laphana abesecalisile vele ukukhipha imali yakhona ukuthi yalikhishwa mbani siya ngaphi yinto esingakwaziwe kodwa ngalesi ngikhuluma nje uhlupho lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu baluthwana bayibambile imali yankhona ngoba abaningi lokubekela amabhenki bathwana emabhenki bengayitholi ngumehluko wakhona fika unanzelele ngoba lokhu kuqhubekela phambili kusilela kwemali
kulabo abathengisa phandle ama-vendors lalabo nje abalemali enilutshwana iyabonakala yini imali yona le
singazi kulabo abathengisa ezitaladeni ngoba bona bahlala edolobheni kodwa ke thina kithi esiyabe sifuna ukuthi siyethatha amaholo ethu asikayiboni ndingawuthe waba lelakhi uyathola mhlawumbe i-$2 bond lana kathi i-coin yambona abanye bewathwele nje abantu ababezingele khona bewathwele ngamasaka laphana benikwa ama-$50 zona laba abalelakhi njalo banikwa ama-$200 kodwa i-$5 le-$2 inothi sibili ukuthi ungabona umuntu ephonga uthulayo hhayi kawukavani khayani ukuthi kulama-cabulezi akwazi abathola impensheni umuntu abesuke emaphandleni ezothola impensheni yakhe abesephiwa mhlawumbe i-$50 khona khonaka uncedi ngalutho ngoba uyabe gade nge-$5 esuke endlini aphinde abuyele futhi endlini sokuyi-$10 uyabe vele landa malini and then lelovide bagcina vele bengatholanga lutho nxa ukuthi imali kayitholakali ngoba amabhange amaningi afaka ku-$50 nxa uthe waba lenhlanhla njengoba ngishilo ayadlulayo ku-$200 but mali utshwala anika $200 ngizwe ibhange lilodwa elinika $200 amanye abavele nika ama-$50 so udubo lwemali lokhu luqhubekela phambili ngoba abantu lokhu mali ukuthi basebenzisa i-swipe kumbe i-cocash ukuthenga imali zabo ziyadliwa ngoba uyakudliwa nge-almost $20 or $30 phezulu kwemali kade uvele umele injani uyibhatale.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ephethulo lokhuyana phose ngamaviki wonke kathesi le ntengo yempahla iqonga njalo yini kumbe akuhambelani?
intengo yempahla ngibenginanzela ngolesihlanu mangena abantu ngakade sithi ngene drop ngebeqalisile vele ukutshintsha ama prices okuthenze ukuthi intengo yempahla singaphezulu wokutshintsha kwentengo yepetroli. Ipetroli yabikhwela ngabo 16-15 cents kusake bo 20 cents kusanga ukuthi umuntu ungaziwelizwe ngoba ungakunanzela ngapha kuphathi yelizwe le western side ipetroli iyadula ngenxa yokuthi wafaka umthethelwana ukuthi iyabikhwela kusiya ngokuthi isuke ngaphi siya ngaphi. Ngahamba kibo Harare ngale petroli yabibo $16 nafika ngapha yabo Bulawayo iyabisibo 17 kulanda ama-$18 ngenxa yokuthi bazofaka imali yani yoku-transport ifuel. So khonoko kwenza ukuthi izinto zethu ngapha ku-western side ngentshona langalelizwe zidule okungaka ngokuthi nxa ipetroli ayikhwela le ntengo ngale ma-shops lawo banjani bayakhweza njengoba ngisithi ukuthi ngolesihlambe yevele bekhweza izinto zikhwelile sibili angazibele becabangela ukuthi abantu bazathola ama-bonus bekuyini kodwa sezigazile izinto okunye ongazayo kubonakale.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobha lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le kwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi usemisile okwesikhatshana imithelo kanye lamalayisensi omumbu, impuphu leflawa ukwenzela ukuthi ukudla kutholakale lula ngesikhathi ukuswelakala kwezulu sokudala isimo esibi. Lokhu kutsho ukuthi abantu abazimeleyo kanye labamabhizinisi bengawoda lokhu ukudla kwamanye amazwe bengadingi imvumo yamapermits. Uhulumende othuza kwethula uhlelo lolu oluzancedisa ekwehliseni intengo yeflawa yokupheka isinkwa lempuphu njengalokhu okwathenjiswa kubhajethi. Omunye wabasekeli bakamongameli Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ofike elizweni ngomgqibelo evela kwelatshwa eChina okwenyanga ezine ubikwa esesilile njalo useqalisile ukusebenza. Umnumzana Chiwenga ubikwa iphatheke emhlanganweni wayizolo oqhutshwa ngemvulo yonke owe-Monday briefing oholwa ngumongameli Mnangagwa. Intatheli izindaba zephephandaba le-The Herald zithi uphinde waxoxa ngenhlelo zakhe zokulima njalo ubebukeka ethokozile kakhulu njalo ethe khwatshu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele yona ngeWhatsApp.
Ngibona nemsakazweni weStudio 7 nginye labalaleli la iZimbabwe sibhukudikeya ziyawa ngeqolo. Abaniwe ngesisu bizobambelela ngezandla ivuvu. Yonke into up down ayikho into ebambekayo. Into ebambekayo kushaya kwabantu kuphela. Nazi izinto ziyakhuphuka imihla namalanga uPresident Thuli into yaziyo ukuxotha odokotela lokuguqula amagama ezitarada loba kuthiwa ini akuladloze lagida lazidakazela leli yilo nanku amaqhawe washona obeshiwa nkomo azange bathiya bebaziza izithombe zabo babazelwa ngabantu ngenxa yezenzo zakhe ewazenzayo emphakathini ezinhle kungakho bamenzela isithombe sokuthi bamkhumbule ngayo. Yena bubona ithanyeke benenzelele konke konke lokhu ngenxa yezenzo zakhe ezini.
Basakazi bethu siyabonga kakhulu ngomsebenzi lowo mpangazi Dayhauroni. Besivele sithukuthele ngaphakathi ngamabhakani abhalwe Robert Mugabe. Polo owangezelela engezelele libizo. Ibizo leqhawe nxalalifile kumbe liyaphila. Umgwaqo ngeke usinike ibizo lakho ngelokukhumbuza. Izikhumbuzo zokuthi lozazalwa athole leyo bizo. Ngakho ngathiwa umgoqo lomuRobert Mugabe wenzani uRobert Mugabe koBulawayo? Umnakakho wenzani koBulawayo? Buza kwenzani empilweni yakhe koBulawayo? Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngikhala inhlwe lodwa njengomthakathi. Bathi abantu be-NDC kanti bafuna sikhulume ngemgwaqo olokhuzeni osoloboy bangcono lanxa ukuthi wayelibizwe lesitha kuyisikhumbuzo sokuthi usoloboy nguye owacenta lowo mgwaqo omsikabenzeni nakuthi uside malunga lapho elokishini ayehlala khona unganika umgwaqo othize kumbodlula endlini yakhe eyindlu yakhe kuzawube isikhumbuzo ukuthi uside malunga wayehlala lapho abone nomgwaqo lowo ubhalwe ngebizo lakhe negama lakhe. Ungathatha uJohn Landa uyomfaka eHarare umfakele ukuthi kutheni wenzani khonayo, ukuthatha uyomfaka eMtaro umfakele into oyenzani khonayo, kuyisikhumbuzo sayo. Emgoqolana bazama ukuthi singakhohlwa lezizukulwane zethu zikwazi ukuthi isitha samaNdebele esikhulu nasi sibhode emgwasi lalo mgwaqo. Usikhumbuzani ngegama lakhe lisemgoqweni. Lawo mabizo singawavumeli vele engahlali emlonyeni wethu. Ngenxa bengasehlula ukuthi azahlale khona kodwa sivele singayibizi imgoqo leyo ngangcono sihlale kungosikusavini. Labo abangakithi igcekele lebhola liyanikwa lowo muntu kumbe ngulukhawuthi kumbe ngudabengwa khangelani South Africa akakuguli nje lamabizo kanti thina kujaheni nemigwaqo ngoba kuzama ukuthi silalalaza kube ngule kade ngasozabisela khi ibizo lodwa lapha yikho faka amanye amabizo amalutshwane ukuthi siliba lisibona ngale yasinceda asoncedo lokhu ukuthi imigwaqo iqule amabizo izinto zenza ukuthi impethu ingena ngesikhalo umuntu laba singenile basingene emadolini sixega amadolo enxa yabo lokho bebisa amagama abo ukuthi sizowathini sizowakhonza ngemva kokusibulala hatshi bantu bakithi ngiyabonga
phela njani bantu bakamthwakazi mthwakazi omuhle likhuluma lo maluphahla mina endabeni leyi eka vice president uChibengwa ukuthi yebuyile wo eZimbabwe wasebuye ngazi ukuthi ubuyile mina vele angiboni ukuthi kuqakatheke ngani kanti anti umuntu vele maye buya uyaziwa imuli yakhe ukuthi uyabuya asikho cala lokuyana langokuthi uthi abahluphana lo ongamelo wasekithi waseZimbabwe mina vele lokhu vele nje kuyafanana ngoba labana abantu vele into eyi-one ngaze sithi kumbe abahluphana kumbe njani bayakwazi ukuthi bayenzani this one I don't think ukuthi vele kudingeka thina kulokhu thina esikudingayo ukuthi kulungiswe ilizwe lakithi izinto zilungiswe umkhono wami ube uphakame abantu benelise ukuthola ukudla abantu bayalamba bayalamba abantu laba abantu bakithi abafundi babe belokho besifa endlaba belokho esithi ZANU-PF ZANU-PF befela khona kuZANU-PF lapho belamba bephathwa nzima ayi angazi ukuthi kuhamba njani shu kumbe abaloyizana
mina nginesimanga sokuthi kanti umkhosi omkhulu kangaka we-MRP umthwakazi dibali nyuzi umhlamalanga usuku lemini kodwa bese kubonakala sokuyikuthi makusenziwa umthwakazi alisabali nyuzi lokhana kungicacela ngenye indlela yokuthi kusho ukuthi lisebenzisana ingxenye yenu lisebenzisana nezanu okuthiwa kuthiwe hhayi lingaze kwakhutshwa into ekhulunywe ngumthwakazi kungenjalo nga kuthiwa kukhulunywe kunyuzi ngoba inyuzi zilalelwa umhlaba wonke sesikulalela sesikuzwa kungama-audio kodwa kule nto kuthiwa ngu-studio 7 ongakhetha uhlelo ake kulungiswe khona phana
Msakazi mina bengicela ungisize lapha ngifuna umculo kaNqobile Malinga lo otholakala kuphi mina ngiseGoli eMorning Side
Yebo ke sibonge amazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi wenu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 kumlaleli ke othobe khuluma ngokwemthakazi asaqedisisanga ukuthi utsho kuphi njengoba siyake sizame ukukhuluma labo siyake sikhulume labo kulo umsakazo njalo odinga umculo kaNqobile Malinga ngabona ilwane sutshaya izolo othi Highlanders siza kudingela kuhle ukuthi ungawuthola ngaphi sikubhalele umbiko lapha kunamba zakho ze WhatsApp ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abahlali bedolobheni leBeni eDRC abakade besonde begane unwabo bachise iholu yaleyo ndawo izolo kulandela ukubhubha kwabantu abayisishiyagalombili okucatshangelwa ukuthi babulewe ngabahlamuki basuke lapho balubhekisa enkambeni yomanyano we-United Nations, njalo bathi bafuna abalondoloza ukuthula kulumanyano begoduke ngoba sebehlulekile ukuvikela abantu ekuhlaselweni ngabahlamuki. Idolobho leBeni lihlaselwe njalo ngumkhuhlane we-Ebola. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bakahulumende we-Iran zithe gwaqa edolobheni le-Tehran zisethesa elemelika lamanye amazwe, icala lokubangela ukuthi abantu betshengisele besola uhulumende njengalokhu okwenzakalayo kulelo lizwe. Abasekeli laba batshise amafulegi e-Israel leBhilithani, basole ele-Saudi Arabia besithi lalo lixhasana lamazwe la ukutshotshozela abantu kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ephethulo. Namuhla kweziphathelane lelemelika sixoxa nonkosazana Sibusisiwe Dube osedolobheni leMinnesota okuhlelo lwe-International Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. Unkosazana Dube ongumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe usichathisela okuningi ngasekwenzile kulolu hlelo.
Ngiyabonga. Uhlelo lolu luqhubeka kuhle Sibili ngoba sengibenyanga ezintathu lengesine ngokwe public policy kukhangelisa ukuthi abantu ama policies ayenziwayo bayavumelana lawo yini, abantu baya involve yini, bayangeniswa yini kumhlelo zangkhona nxa ilizwe lisithi kumbe abameli kumbe laba esithi ngama member of parliament abe parliament bephezulu ngale belungisa ama policies abo. So uhlelo lolu liyasitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi uZulu abe phakathi kwalolu hlelo. UZulu abe nguye oqondisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kanjani olwe policy making.
Lokhu ubona ingani kuyanceda yini, kuyasebenziseka esimeni seZimbabwe?
Ye, kuyasebenziseka. Yikho kuqakathekile ukuthi abantu befunde okwenzakala kwamanye amazwe, bebona ukuthi abanye amazwe bakwenza kanjani ukuthi izinto zabo ziphumelele. Njengoba thina we are sizibiza sithi developing country, o America ngamazwe athiwa ase developed. So sifuna lathi ukufika ku stage kumbe egwalweni abasebe kulo in terms of izinto ze public policy, izinto zabo ze governance ukuthi bona bahambisa kanjani kwezombuso welizwe labo kumbe kwezombuso kwama-community abo abaphila ku. So kuyancedisa ngoba uyathola ukuthi balama-policies abantu abasakhulayo, balama-policies labo abafazi. Ekwenzeni lawo ama-policies abakwenzi nje bephezulu le bengamalunga e-Congress kumbe abameli belizwe leli, uZulu wonke uyabuzwa kule ndlela ezenziwayo abathi mbe advocacy lama-consultative meetings abawenzayo. Bambe uxoxisana labantu ukuthi libona kanjani ukuthi singayenza uhlelo lolu, luzasinceda njani, kuza kunceda njani ukuthi uthuthuke wena lapho khona wena ku-state okuzo eMinnesota, wena lapho khona la we-New York kuza kunceda njani. So lathi nxa sengibuyela le sesibuyele elizweni lethu abantu abe-Humphrey Fellowship lifika likhangele ukuthi iZimbabwe ime njani. So nxa selisenza ihlelo lezi zithiwa ngama-policies kumele likhangele biza abantu abamele elibayenzela ama-policies libabuze lapho nxa li-custom ama-policies enu. Njengokuthi nxa senze kwabasakhulayo esingama-youth ama-meeting elabeliwayenza kumele kube labameli bama-youth, that's in every province. Nxa lisenze kwabafazi kumele kube labameli babafazi abahlala emphakathini nalaba abafazi elibayenzela ama-policies.
Usukhangela indlela okufundwa ngayo khona ngapho nempahla esetshenziswayo esingathi ngama-resources, ungathi kuyakhanya yini umahluko leZimbabwe ukuthi impahla zakhona ziyatholakala, ukufunda kwakhona kwenza kube lula?
Hayi, kuyatshiyana Sibili impela, ngoba njengengakutsho laphana ukuthi leli lizwe selithuthukile kakhulu, thina sisasemuva kancane. Singatsho ngendaba ze-technology sisasemuva Sibili kancane. So nxa lifundisa izinto lezi lifundiswa ngempahla eziphakemeyo ama resources akhona phakeme kakhulu awafani la wasekhaya esilawo ngale eZimbabwe kodwa iZimbabwe chiyene leMelika abantu beZimbabwe abakufunayo kuyachiyana lakho kancane la kweMelika kancane futhi kancane so ngalezo mpahla esilazo thina eZimbabwe ngibona ngani singakungafezeka esiku okwenziwa lapha ngesilungu you customize ukwenza ufanele indawo lapho osebenzela kuyo okwezimi ngeke sithathe izinto zeMelika sizihambise eZimbabwe kuthiyeni imvelaphi yethu ama-cultures ethu athiyeni so impahla esizisebenzisa ngapha ngeziphezulu kakhulu ukufunda izinto ze-policy ukufunda izinto ze-public administration ukufunda about youths ukufunda about women nje but lathi impahla esilazo eZimbabwe sihambelana lo lokuthi uZulu wethu ufunani ngoba soze ngiyemakhaya mina ngisebenza ngokwamagagasi internet umuntu umfazi osekhaya kumbe umyouth osekhaya phakathi kwesidikidiki senkaya ngeka kuzwisisa okunye kwakhona okwenziwa lapha but ngingathathe ngifundiswa lapha ngikucubungule kuhambelani hayi mbonani kungathuthuka
yabake lo nkosazana Sibusisi Dube okuhlelo lwe International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye National Youth Development Trust eZimbabwe sixoxelaye eseMinnesota khonapha eMelika kambe uya kuthola ukudla okunjengesithwala lokunye eMinnesota na unkosazana Dube njalo iningi elivela eZimbabwe lenzani ngendlela yokuzithokozisa uyakhumbula ekhaya na sizaqhubeka ngalolu daba kusasa kuona lo umsakazo wenu weStudio 7 okwamanje ke ngesilalele inzwisayo yomculo weBlack Mfolo sibe sithi egwelu tjena yeboke singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabutcha ambalwa adlula ikhulu iningi lawo liseHarare asevaliwe iziphathamandla zikahulumende ngoba itholakale isebenzisa imithi yokwenza ukuthi izidumbu zingaboli enyameni ethengiselwa uZulu iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali lulokhu lubhahile lanxa uhulumende wethula imali entsha injongo kuyikuqeda lolu hlupho hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Musithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.